Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngibonge uBlessing Zulu ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 Nhlolanja 2023. Ngokeyino kumede Saidi endabeni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze intsha ukuthi ichiyane lezidakamizwa ukuze ibele kusasa enhle.
Ukusho ukuthi ama-boundary alapho abantu abavotela khona asetshintshile. La mawadi abantu lapho abavotela khona asebhalwe kutsha, ebhala ngendlela leyi efakwe ku-reported immigration. Okuqakathekileyo kathesi ukuthi uZulu wonke abekwazi ukuthi mhlawumbe ubuvotela constituency A ngiyakwenza constituency B.
Ingcwethi ezibona ngezokhetho zithi ukwethulwa okusemthethweni kogwalo lwe-Final Delimitation Report oluzasetshenziswa kukhetho lwalonyaka sokusitsho ukuba aseqalisile amalungiselelo okhetho lweZimbabwe. Umongameli Joseph Biden namhla ufike ePoland, elinye lamazwe angcelelanele le-Ukraine kuhambo lwakhe alusungule ngokwethekelela ele-Ukraine izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze intsha ukuthi ichiyane lezidakamizwa ukuze ibele kusasa enhle. Lokhu ukutsho emkhosini kwabasakhulayo ababuye ngobunengi bevela ezigabeni zonke zelizwe wokuthakazelela ilanga labatsha ele Robert Mugabe National Youth Day. Kubika intatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Chisasvanda.
Lomkhosi wenzelwe ekolitshini leLupane State University esebenzisa eMathebeleni North. Lokhu ngokuqala ukuthi uhulumende aqoqe umkhosi abasakhulayo ngaphandle kwedolobho leHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe ababhema lokuthenga izidakamizwa bazabotshwa.
Uzatholakala ethengisa izidakamizwa uzabotshwa, avalelwe, aphike okwesikhathi eside. Ngeke sekele izidakamizwa zibulala abantwana bethu. Sithi cha ngokubhema lokuthatha izidakamizwa.
Umnangagwa uye phambili sithi abasakhulayo bazothola imisebenzi kunhlelo zentuthuko ezihlelwe nguhulumende wakhe, njalo ngaphandle kwelizwe abalungise ukuphenduka ekhaya.
Uhulumende wami uselungiselele ukwamukela izizalwane zeZimbabwe ezixothwa kwamanye amazwe. Benze amabhizinisi abo, njalo imisebenzi izaba khona. Abasakhulayo bazathola imisebenzi, hayi ukucabanga ukuya eGoli uyadinga imisebenzi.
Umongameli wabasakhulayo eZimbabwe uChild President uNathi Nyoni ubekhona kulomkhosi laye uphathe udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo.
Indaba etshisayo manje emphakathini wethu yabona ukuthi phezu kokudlula kwe-COVID-19 uyathola ukuthi i-drug and substance abuse sokuyindaba eyiyo e-affecta ama-youth ethu kakhulu. So lapha besibaxwayisa ukuthi ukuze benelise ukucontribute positively to economy yethu mele bebe sober minded, mele beshiyane lezidakamizwa ngoba ziyababambelela, sibambele emuva njengelizwe. sifuna ukuthuthukisa ilizwe lethu and ukuze lokho kwenzakale sithi ilizwe lakhwa ngabantu bayo kodwa angeke silakhe ilizwe sidakwe izidakamizwa.
Omunye osakhulayo usinanzeni moyo uthi ufunde okuningi ngobubi bezidakamizwa kulumkhosi.
Namhlanje ngizwa ku-youth day ngizokuthiwa ama-drugs singakhuthaza esigabeni. Ama-drugs afunakala. Ngizazama ukuthi ngizakhuthaza abanye bami ezindawo ngezindawo njengeyo ukuthi singabamba ama-drugs. Seyanda kakhulu kuma-youth. Angathi indaba kusenzakala khonokho.
Omunye bekulumkhosi unkosi Mnomusa Langa obevela eFlabusi.
Namhla ontanga abakholisile kakhulu to be honest ngoba one thing batholile advice kamongameli welizwe leZimbabwe in terms of ukuthi bangabuse ma drugs and a lot of things eziyenza impila kahle yabo ibe phansi. And there's an ability to now continue supporting our president because he was with the empowerment drive ayibisayo and everything related to ama youth iyasiyenzela sisiya phambili.
Urechon Masamba ngosakhulayo kobulawayo ubekulumcimbi uthi uduwo lwezidakamizwa ngeke luphele kungavinjwanga abathengisayo.
Kumele sivale igap i-supply. Basically I think yikho lapho kule problem enkulu. Siyazi lapho athengiswa khona, siyazi indlela angena ngakhona elizweni. Umthetho ubalinini ebantwini, one i-charge yakhona maybe ncane ukuthi umuntu ahambe efayini. Two, bona laba amapolisa abayekelayo bekwazi because I think if we take it abakhulu kuma station bakwazi ukuthi atholakala.
Bekulabatha bangafika inkulungwane ezilithumi 10,000 kulumkhosi lonyaka lolu suku lunazwe phambi kwendikimba ethi drug and substance abuse a threat to vision 2030 every community's responsibility. Kulabanye abatsha abakade bekulumkhosi ababile nhlanhla yamaswazi abanikezwe amaplazi lemali yokubaphathisa kunhlelo zokuthuthukisa amabhizimisi abo. Ngimele Studio 7 eLupane, igama lami Ezra Jesus Bande.
Ingcwethi yezibona ngezokhetho sithi ukwethulwa okusemthethweni kogwalo lokwehlukaniswa kwemingcele olwe final delimitation report oluzasetshenziswa kukhetho lwalonyaka sokusitsho ukuba aseqalisile amalungiselelo okhetho lweZimbabwe oluza kwenziwa ngoNcwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Owake waba kukomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC, uMnumzana Qhubani Moyo, uchasisa ngokwethula kwale iripoti ugwalo ndaba olwe Government Gazette.
Umongameli welizwe izolo mhlaka 20 February ufake isidingo sakhe sobumongameli ukuthi i-delimitation report eyabhalwa iZEC yahamba ePhalamende yabuyela kumongameli. IZEC yasiyikhoreta futhi yahambisa i-last report isingumthetho welizwe. Okusho ukuthi ama-boundary alapho abantu abavotela khona asetshintshile, asebhalwe kutsha. La mawadi abantu laba abavotela khona asebhalwe kutsha, ebhala ngendlela leyi efakwe ku-reported delimitation. Okuqakathekileyo khathesi yikuthi uZulu wonke abekwazi ukuthi into sezitshintshile. Sokungumthetho omusha ukuthi mhlawumbe ubuvotela constituency A so abantu abakhangele amabizo abo ukuthi anivele wona awele kuyiphi indawo ukwenzela ukuthi singakufinyelela ngalo khetho umuntu engalahleki ukuthi ngiyovotela ngabi.
Umoyo ukhuthaza abamabandla ezombusazwe ukuba athathe ithuba leli ukuba afundise abantu lapho abazavotela khona. Umoyo uthi akula ngenye indlela ezakwenza ukuba ugwalo lolu luguqulwe sithi isingumthetho welizwe kuminyaka elithumi elandelayo.
Kwakathesi iripoti le ngingazifakela isidingo sikamongameli welizwe futhi ukuthi yiye sokumthetho welizwe okweminyaka engu-10 elandelayo ngoba i-constitution yelizwe eyatho ukuthi every 10 years kulapho esenza khona i-delimitation usithile ama-boundary loba ingahambanga kuhle eyakho i-interest kumbe ufakwa endaweni wathi ungayisizi kulutshwane ongakuyenza kathesi.
Obona ngendaba zokhetho ku-Citizens Coalition for Change CCC, unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi ibandla lakhe ngaliphiwa ngayithuba lokungenisa izikhalazo zabo kule iripoti.
Sizikhalo ukuthi iprocess yangkhona ayihanjiswa ngemfanelo. Nqa sikhangela ukuthi ireport yona leyi ifike ku stage eyokuthi ama district batshelwa ukuthi ama ward azadazula kanjani, kuzokuba lama constituencies batshela njalo ukuthi ama constituencies aseza kuma kanjani. Kodwa thina njengebandla lamanye ama stakeholders asiphiwanga i-national report kumbe ithuba lokuthi sibone ukuthi izek ama boundaries zona lawa ahambise njani.
Umnumzana Witness Dube we-MDCT uthi njengebandla basaxwayisisa ukuba ugwalo lolu luthini.
Sikhangela nje singakajulisisi umbono i-delimitation lay indlela enziwe ngayo, sibona ngathi izasinika uhlupho ngokuthi okunenge kade sifisa ukuthi kulungisisiwe akusalungiswanga.
Kodwa abezanupiefu bathi balungile ukuya kukhetho besithi kabasoli lutho ngogwalo lolu. Lokhu kutshiwo lilunga lebandla leli umnumzana Munashe Mdutsa.
Lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho. Kwelakithi siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sisiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, beqalise ukusenga lezi mithiyo besithi iZANU-PF libandla elifuna ukugqila. Lokhu nje ukuthi bazame ukulungiselela izinhliziyo zabantu lengqondo zabantu nxa sebedliwe. Salitshele ukuthi bafuna ukusiqila.
Ukuphuma ogwalo lolu kutsho ukuba umongameli Mnangagwa uselakho ukubeka ilanga lokuqhutshwa kokhetho ukuze amabandla wonke ezombusazwe aqale ukuqinisa imikhankaso yokudinga usekelo lokuvotelwa. Ngimele isithu 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joseph Biden namhla ufike ePoland, elinye lamazwe angcelelane lele Ukraine kuhambo lwakhe alusungule ngokwethekelela ele Ukraine izolo. Lolu hambo ulwenza kungensuku zatshala impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isizafikisa umnyaka yaqalayo. Lokhu njalo kubikwa kungokwakuqala ukuthi umongameli wele Melika ethekelele ilizwe elilempi kungelamabutho elizwe lakhe aphatheka kuleyo mpi. UBiden uchiye ethembise umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine ukuba ele Melika lizaqhubekela phambili liphathisa ngezikhali empini yalo lele Russia esifikisa umnyaka mhla ka 24 Nhlolanja yaqalayo. ePoland umongameli Biden ubikwa eqinisa izizalwane zakulelo lokutshengisa usekelo lwele Melika. IPoland ingelinye lamalunga enhlanganiso ye NATO. Sixoxe lomnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe ngalolu daba.
Kutshengisela ukuthi uBiden le-United States ngathi le-NATO bazimisele ukusupporta i-Ukraine ngakho konke abalakho ukuthi uPutin angaphumeleli kule mpi yakhe ayiqalileyo against i-Ukraine. So ye kube emangalise kakhulu ebantwini abaningi isibindi alaso sokuthi aye ku-front e-Ukraine lapho kungelamabutho e-US okuyinto yokuqala kumapresident wonke. Kutshengisa ukuthi uzimisele kakhulu uBiden ukuthi ancedise i-Ukraine ngezikhali langezimali ukuthi balwise iRussia.
Ubona ilizwe le-America lizaqhubekela phambili na lincedisa ele-Ukraine empinile ngoba kukhanya ungani akuhambi kuhle lelizwe le-Russia.
Yeah, mina ngokubona kwami i-America izimisele ngoba kule bipartisan support lapha e-Congress, both ama-Republican lama-Democrat ayavumelana ukuthi kubalulekile ukuthi uPutin angayiwini le eye-Ukraine. So I think America is missile to support Ukraine all the way.
Umnumzana Biden usechaphe wangena kwele Poland. Ele Poland lona lingathola yini kumbe lingafuna yini uncedo nxa sesikhangela ukubana lingcelelane lele Ukraine?
Well, iPoland siyazi ukubana iyimember ye-NATO and therefore i-NATO yavele yacho part of ipolicy yayo i-NATO ukuthi anyone othinta imember yabo e-NATO uyabe ethinte inato yonke. So uPutin into angekazi ayenzile ngoba even impilo ayilwayo le Ukraine uzama khona ukuvimbela ukuthi NATO isondele eduze kwakhe ngoba iUkraine ifuna ukujoyina inato ngoba ifuna ukujoyina i-European Union and uPutin yikho akulwisayo khona lokhu ukuthi iUkraine njengoba kuyiyo ineighbor yayo enkulu ingabambani le NATO ngoba uthi yena ikuyabe sebelethe inato eduze kwemngcele wakhe. Yeah. So iPoland I think i-protected ngokubana ivele iyimember ye-NATO and angeke izinto uPutin layo uyazi angeke azayithini.
UPutin sokumqhuphululaka khonokho ukubana ele Melika liqhubekela phambili lincedisa ele Ukraine. Usethe yena isivumelwano laso lele Melika usesikhansila lesivumelwano esama-nuclear.
Yes, uyazi ukubana isivumelwano esasikhona esokuthi every year ama-inspector awe-America ayahamba ayo-inspector ama-nuclear weapons awe-Russia lawa abe-Russia batumele awaba ama-inspector ukuthi a-inspecte ama-weapons awe-America. Bekuyinto ebinceda kakhulu ukunikeza umhlaba wonke jikelele ithemba lokubana angeke kube lokulwisana okuzo-include ama-nuclear weapon ngoba I think amazwe lawo mabili njengoba kuyiyo alama-stockpile amaningi awama-nuclear ukudlula abanye bathembisana bavumelana ukuthi abangeke basaqhubeka beproducer amanye ama-weapons awe-nuclear and then yinto le yasuke yastopa nge-COVID ngo-2020 abazange basaqhubeka so bese kumele baqale ukuthi since i-COVID ingasekho ama-inspection lawa bawaqale futhi phansi ukuthi abe senziwa every year. UPutin usezonde kakhulu ngodaba lokuthi i-America lokhu isupporta i-Ukraine. Usethe yena-ke akasafuni ukuthi isivumelwano lesiyana siqhubekele phambili sokuthi ama-inspector a-check. So khona lokho kuyingozi kakhulu for umhlaba wonke ngoba ama-nuclear siyazi ukuthi awa-destroy nje just wonawo amazwe lawa alawo uma kuwukuthi impi ye-nuclear ingenzeka ama-nuclear angadestroya umhlaba wonke jikelele. So I think into eyenziwa nguPutin is very irresponsible ngoba yena nguye oqale impi le ye-Ukraine. So ukuthi abese ngezinye indlela usezama ukuthi uya-threatena ukuthi usengafuni ukuthi asebenzise ama-nuclear ngoba uma kungasela ama-inspection awenziwayo angeke kusaziwa ukuthi ulezikhali ezinjani ezilama-nuclear azikhandayo ngale kwakhe.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkhulu wamapholisa esesiqinti se-LA County esigabeni se-California khonapha eMelika, uSheriff Robert Luna, uthi undoda ocatshangelwa ukuba ubulele umfundisi wenkonzo yesikatolika uBishop David O'Connell ngomgqibelo eLos Angeles ubotshiwe izolo. Umsolwa ubika engumkamama osebenzela uBishop engumgcini wendlu. Iziphathamandla elizweni jikelele kwele-South Africa sezikhangelela kwinkampani yezizimeleyo ukuthi ziphathise ngokuzithengisela amandla kagetsi. Lokhu kubuya ngemva kokuswelakala kwamandla kagetsi okwamahola alitshumi ngelanga ngenxa yokwehluleka kwenkampani yamandla kagetsi i-Eskom. Umongameli Muhammadu Buhari weleNigeria uthi ucabangela ukuthi atshele ibhanga elikhulu lelizwe i-Central Bank of Nigeria ukuthi ivumele ukusetshenziswa kwama-$200 Naira bill kuze kufike mhlaka-10 kaMabasa. Uthi lokhu kuzasiza ekuswelakaleni imali eliphepha kulelo kulandela ukususwa kwezinye zemali zamaphepha kusungulwa ezilokuklamo omutsha. Minyaka yonke mhlaka 21 Nhlolanja ilizwe linanza ilanga labatsha ele Robert Mugabe National Youth Day. Leli langa laqala ukunanzwa kuthakazelelwa ilanga lokuzalwa kwayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe. Le misebenzi yakhe yokuthuthukisa abatsha libizwa ngokuthi yi-21st February Movement. Kodwa kusuka kube le mibono ehlukeneyo ngokuthakazelelwa kwaleli langa. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uTobias Mdzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Abanye bathi leli langa liqakathekile ngoba liyisibonelo esihle sokuthi uhulumende uyakwazi ukuqakatheka kwabatsha kwentuthuko yelizwe. Kube labanye abathi akukho okokuthakazelela ngoba abasakhulayo bayahawula njalo ilanga leli ngelokuvala ukwehluleka kukahulumende ukutholisa intsha amathuba okuziphilisa. Unkosazana Ntombizodwa Masango owenhlanganiso esebenza labasakhulayo eZimbabwe Youth Arise yena unqoma owenziwa nguhulumende ukuqakathekisa leli langa.
Ama opportunities kwabancane ngithi yebo akhona ngitsho ngoba banikwa ithuba lokuthi bethole is like ukugejwa kwama minerals ukuthola ama chances ombusazwe ukuvula ama business lokuthola umhlabathi kwezokulima.
Kodwa unkosazana Senzeni Maphosa, enye yenkokheli zabasakhulayo kubandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uphambana lalo umqondo.
Sibhekene ukuthi abakhokheli beZimbabwe sebeyenze ikusasa yabantu abatsha yaphela, sebeyenze abantu abatsha basala bengelalo ikusasa kanye leyabantu ababo. Uhulumende okhona akalalo elinye iqhinga elokuthi asize abantu abatsha ngaphandle kokwala bethembisa amanga.
Omunye wabasakhulayo webandla leZANU-PF njalo engumeli weseke Chikomba edalele ePhalamende, unkosazana Thathenda Mavetera, uthi ilanga leli ngelokuthakazelela intuthuko eyalethwa kwabatsha ngumuyi umnumzana Robert Mugabe.
We need to celebrate land distribution.
Khathesi sesenelisa ukuthola amasimu okulima. Senelisa njalo ukungena kwezamabhizimusi. Lokhu okwakusaziwa kuyinto yabantu abadala.
Mainly dominated by older people.
Enye njalo inkokheli ye-CCC, umnumzana Pasha Sibanda, uthi ukubekwa kwelanga le-National Youth Day akaboni ubuhle bokuthakazelelwa kwempilo kamnumzana Mugabe.
Mina njengenkokheli yabontanga kangisuthiseki ngalo ngoba ilanga leli labekwa ukuthi kuhlonitshwe umuntu owasigqilaza kanzima kakhulukazi njengabantu beZimbabwe, kakhulukazi thina njengabontanga.
Ilegacy yachiywayo ichiyelwa ama-youth omgabe, akulalutho.
Ngoba sikhuluma nje kunje soya unemployment rate it's over 90%. Umgwaqo kayisebenzi, abantu abasebenzi, umkhono womufile.
Umsekeli womqondisi obona ngenhlelo zabatsha kugatsha lwabasakhulayo umnumzana Ofas Dube uthi uhulumende ulenhlelo eziningi ezijonge ukuthuthukisa abasakhulayo ukungakhathalekile ukuthi ngabebandla liphi lezombusazwe.
Labo abathi khona leli langa selitshintshwe laba ngelepolitiki, ayisikho lokho. Into ekhona nje ukuthi kunxuswe umongameli welizwe ukuthi abe khona, abe nguye umhlonitshwa ngalelo langa. Siyakwazi ukuthi nxa umongameli welizwe ekhona, wonke abantu bayanxuswa, singasabali ngokuthi leli bandla kumbe ngelibusayo kumbe ngeliphikisayo.
Umkhosi omkhulu wokuthakazelela iRobert Mugabe National Youth Day lonyaka wenzelwe ecollision leLupane State University ukhokhelwa ngumongameli Emerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
EleZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga eliqakathekisa ulimi lukamama ele-International Mother Language Day 2023. Ngesikhathi abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bekhankasela ukuphathwa kwendimi zonke ngokulingeneyo phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, babika ukuba isilinganiso phose sokungamachumi amane ekhulwini sabantu emhlabeni jikelele bayehluleka ukuthola imfundo ngolimi abalukhulumayo kumbe abaluzwisisayo. Kunje ingcwethi zithi kungalesi sizathu kwabekwa eceleni iminyaka elichumi esukela kuka 2019 kusiya ku 2029 abayithi yi International Decade of Indigenous Languages emizameni yokuthuthukisa indimi zikamama. UDr. Mbulisi Ndlovu, umgcini sihlalo wohlangothi olubona ngezokufundiswa kwendimi ekolitshini eleLupane State University, ulandisa ngokuqakatheka kwalezi ndimi.
Okusadingeka ukubana nje abantu abansundu lanxa sathola uzibuse ngakwezombusazwe, kusadingakala ukubana sithole uzibuse engqondweni abakuthi ngesikhungo esilungu i-decoloniality, ingqondo zethu lokho zisesengaphansi kwesikhiwa, lokho zifisa zisikhonza kangaka isikhiwa, okukhanya ngani nxa umuntu ukhuluma isikhiwa nganomuntu ongcono. Njalo abanye besithi ufundile yena ukhuluma isikhiwa, engani imfundo iyinto elinganiswa ngokuthi umuntu ukhuluma isikhiwa okungakanani. Ikanti hayi, indimi zethu zona ziqhakatheke ngendlela efananayo lasaleso esikhiwa.
Unkosikazi Barbara Clara Makhalisa Nkala, ongumlobi odume ngokuloba ngesiNdebele, owabumba inhlanganiso eye Barbara Clara Makhalisa Nkala Literacy Trust, yena uphatha ngokuqhakatheka kokulondolozwa kwalezi ndimi.
Ulimi lwakho yilifa lakho. Ungubani wangapi, uvelaphi, ujongeni, uyangapi, kwinokujongile empilweni. Uphakathi kwabanye abantu, ungumuntu, ukhuluma ulimi lwakho ozigqaja ngalo, onguwe ngalo. Ukhuluma kuhle, uzwakale kuhle, ulobe kuhle ngolimi lwakho, ugabaza ngezitsho lezaka ezibonisa ukujula lokunotha kolimi lwakho. Bala, bala mkhokheli wakusasa. Sizama khona lokhu ukuthi sikhuthaze abatsha ukuthi kaba bale kakhulukazi njalo babhale ukuze isiphala solimi singayiphansi, siqhubeke siyaphambili. Ulimi luqakathekile.
Kwasekelwa ngumsunguli wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, Komaliso Zimbabwe, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukuphumelela komhlaba, umnotho kumbe ezombuso zelizwe kuba lula nxa kusetshenziswa indimi ezishiyeneyo. Ukusebenzisa indimi ezishiyeneyo kumbe ukukhuluma indimi ezishiyeneyo ezimbalwa kuletha ukubambana, kuletha impumelelo lokuhlakanipha nje kuyachiyana. Lolu suku oluqinisa lokunanza indimi ezichiyeneyo lolimi lukamama lusuku oluqakathekileyo esifanele lathi linanze.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, uMnumzana Themba kuye moyo, uthi yikho kuqakathekile ukuthi ezikolweni zehlandla le-primary kusetshenziswa ulimi lukamama kuqala.
Indimi zonke kaziphathwe ngokulinganayo emsakazweni, ekunikeni imbiko endaweni ezehlukeneyo ephalamende. Kunjenje kathesi abantu abafuna ukuvotelwa bazahamba sebesiya khankasa. Uthole ukuthi lapho abakhankasa khona basebenzisa ulimi olungaziwa ngabantu abafuna ivoti labo. Khonokuyana ngesisekelo sombuso kuyabe kutshengisa ukuthi abantu ulimi kabaluhloniphi, ulimi kabaluqakathekisi. Ezikolweni ke kakuhulumende kakwenze kube ngumthetho ompu oqinileyo, hayi wokukhuluma nje, umthetho wolimi lukamama. Kawube yinsika ekuthumeleni ababalisi ukuthi baye ezikolweni ukuyafundisa.
Omunye wababalisi asebeka umhlalaphansi, uMnumzana Benny Moyo, uthi uqakathekile ukuthi umuntu abe nolwazi ngolimi lukamama.
Uma sisebenzisa ezethu indimi, sizazingcono ngamasiko ethu, sazingcono ngemvelaphi yethu, sazingcono ngembali yethu. Kuba lula futhi ukuthi sifunde ngalo limi lwethu izinto ezinjengenombolo, o-science nabo-geography. Kwenza ukufunda kwethu esikolo kube lula, kwenza njalo sihlonipheke ngabanye ngezinye izizwe uma sisebenzisa ezethu indimi, singasebenzisi indimi zokwebolekwa.
Abe UNESCO bathi bazaba lomkhosi wokunanza i-International Mother Language Day ngolwesine ngayonale iviki. Leli langa linanzwa mhlaka 21 Nhlolanja minyaka yonke njengendlela yokulondoloza kanye lokuthuthukisa indimi ezijiyeneyo ezifundweni. Lolu suku lwaqala ukunanzwa phansi kweziqondiso ze-UNESCO ngomnyaka ka-1999. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
ku Live Talk namhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sikhangela ukunanzwa kwelanga labatsha ele Robert Mugabe National Youth Day lonyaka elithakazelelwe ngombuthano wabatsha obuselupane State University namhla. Singakehlukani sikhangele ezinye zendaba bezikhokhela uMongameli Emmerson Mnangagwa ukukhuthaze intsha ukuthi ichiyane lezidakamizwa ukuze ibe lekusasa enhle. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.